mina ngithi lapho abayenze lokho besithi bona they are Genesis imatch day ba Genesis birthday ka president mina laba abantu asilandaba lawo bozi ezilongi zibasuke eZimbabwe bavaleka bayangale mina vela sisakukwenza labo thina njengentanga yaseZimbabwe sibone kufanele ngoba mina I'm a ZANU-PF provincial chairperson whereby silama principles esiwalandelayo ku ZANU-PF the congress whereby we endorse UHE ukuthi ebe ngumongameli welizwe ebe ngu-first secretary of the party. So labo abalokhu zambona vele ngabalalwazi nge-constitution yethu thina eziyiphathi thina lokhu kube kuvele kuhleliwe ukuthi mhlaka 21 thina njenge-province ehostayo this event sibone kufanele ukuthi khona sihlangane ne-first family bona beselebrete ababe thina lathi sitshengise ukuthi sindawonye lo mongameli wethu welizwe.
Kwenzakaleni, lihambe ngaphi, lafika ngaphi, belithweleni njalo abantu balamukele njani?
Ibhodile elobikini laseVictoria Falls sangena sayeta saze sayafika edorobheni sithwele amaphepha ethu sisenzela upresident wethu amhlophe simfisela futhi impila kahle nempilo futhi ende sithi ekhule ezekhokhoza.
Bebekhanya besithi nabantu emaceleni ngabakho abasolileyo bakhona abalithabeleyo.
Babuyile abantu ngobuningi bababeya basijoyina labantu abadala thina sibe sikulungise ukuthi nje yinto yabontana but sesiyaqeda nje ukufola lokhu sabona sesijoyine ngabanye abantu abadala labanye abantwana besikolo nje kade bengangiswanga sibone sibebuyile ngobuningi babo. Sesiceda lapho sibe silekhekhele livele kade silokhuzele silithengile sabuya saquma ikhekhe silabantwana besikolo. Sikopa nje konokuyana kade kusenzakala eHarare.
Kodwa lina vele selingaphi ngamalungiselelo alumkhosi?
Thina ngamalungiselelo ngathi thina sesiqedile sesimelele nje ilanga kuphela ngoba ngolwesithathu sizakuba lomhlangano wokukhangela ukuthi kungaphi lapho sokufuna nje maybe ukuthi nje kupolish up but sina hayi sesiqedile.